sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 uNhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi lo sithanda ngazi ukuthi mkhulu kakhulu enhlizweni yezimuli, imuli yakonkomo, isenturi leyi unkomo walokho wazalwa phakathi kwenu. Yikho ke sithabile kakhulu ukudlula yonke into esiyenza phakathi kwelizwe, esiba labanye bonke belizwe njengoba lalikwazi unkomo wayengumkhokheli welizwe lonke.
UZulu weZimbabwe obenanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ngempela viki uthi uhulumende kumele asungule ikhefu lokuthakazelela imisebenzi kaNkomo.
So-ke abantu beze ngobuningi babo ukuthi bazekhuluma-ke kumbe bazefakaza ukuthi ayibo sesidiniwe, sesikhathele, isikhathi sesiphikile esokuthi bantu sizincede, njalo singazinceda futhi-ke sizikhiphele umuntu osiphambanisayo lowo ngebhola.
Inani labantu abaze emhlanganweni omkhulu we-rally we-MDCT eGweru lilethe ithemba kubasekeli ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthathela amanyathelo abatshela abantu amanga ukuthi bayenelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza ngemithandazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
UZulu weZimbabwe obethe gwaqa eSt Joseph eKezi ngempela viki ethakazelela ilanga lokuzalwa kukamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo sekhuthaze uhulumende ukuthi asungule ilanga lokunanza imisebenzi kamuyi njalo alenze libe likhefu lokumhlonipha njengeqhawe elaletha inkululeko. Kuvika unompumelelo moyo.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wamalanga amabili obuthanise abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eSt Joseph emzini kamuyi unkomo kugiywa kudliwa abantu behaya umuyi ngengoma langemgido yendulo. Inkokheli zomdabu imuli kamuyi abathokozisa abantu kunye loZulu jikelele bajabulele leli langa ngendlela eziphezulu bethi ngokwakuqala njalo kungabi ngokokucina ngoba ilanga elinjalo bebelilangazelela. Imuli yakonkomo ibonye uZulu bethi lilanga eliqakathekileyo emulini emelwe yindodakazi kamuyi unkosikazi Thandi Nkomo Ibrahim.
Umsebenzi lo sithanda ngazi ukuthi mkhulu kakhulu enhlizweni yezimuli, emuli yakonkomo, isenturi leyi unkomo walokho wazalwa phakathi kwenu. Yikho ke sithabile kakhulu ukudlula yonke into esiyenza phakathi kwelizwe, esiba labanye bonke belizwe njengoba lalikwazi unkomo wayengumkhokheli welizwe lonke. Siyabonga.
UPaddington Ndiweni yimboni esakhulayo ehaye umuyi ethi unkomo yinkunzi mavava, isiduli asidiliki, bayohlala bemkhumbula.
Bayethe wemafukufuku, bayethe kanyongolo, bayethe kamqabuko, bayethe zinyane lesilo esimafukufuku ngokuwelilwandle lentaba ezikude igodla lakithi eligodle ngamakhosi kamtokazi.
Unkosikazi Nobuhle Ncube ngomunye wabaze emkhosini lo.
Thina sivuke silapha eSt Joseph ngesizathu sikamdala wethu okwanisa i-100 years. Silokuthakazelela okukhulu kakhulu. Akubusuka kuhle kwelizwe lokuswelakala kwemali. Sithanda ukuba na kuhlalwe phansi kukhulunywe kuhle. kungadliwa nganqanye ngoba abantwana bonke ngabendoda yinye.
USenator David Coulthard uhloniphe umuyi walandisa imbali yobudlelwano bakhe lemuli kaNkomo ethi wayeyindoda efuna ukuthula njalo wayengela nkethabe chabi.
Was a nationalist and a strong man who fought for the liberation of all Zimbabweans. He was also, at his core, a man who desired peace, who did not like violence, who tried his entire life to end violence, to avoid violence. And that is something that I greatly cherish.
Umtalunkomo wayengela bandlululo, wayesebenzela ukukhululeka, ukukhulula amaZimbabwezi wonke, kungakhathalekile ukuthi khona umuntu ungumhlobo bani.
USenator Sithembile Mlotshwa uthe ufisa ukuba ilanga leli kube lilanga elibekwayo emthethweni lokumkhumbula ethi usizi ukuthi izifiso zakhe lokhe zingakafezeki lalamhla lokhu.
And ngokubona kwami njengomkhokheli ukuthi umuntu ongekho lapha namhlanje akayazi into ayenzayo ngokuba umgomo esikufunayo esizakuphosela ukuthi kube khona leli langa alihleli bangeholide iZimbabwe yonke ime ime singabithi kodwa matapho esikhumbula inkomo but kuba iZimbabwe yonke.
Inkokheli zomdabu lazo zibonye kakhulu abantwana bakamuyi uSibangilizwe uThandi loSehlule bethi bayajabula kakhulu ngomsebenzi abakade bewulangazelela okwesikhathi eside bethi umuyi ngumuntu owayethanda njalo elandela amasiko. Abaculayo labahayayo balele ngomgqibelo behlabelela kwaze kwasa. Ukuthi amaqembu ebhola lenyawo lezandla akonduna uBidi yiwo athethe inkezo kamuyi kuthi abebhola lezandla bathatha inkezo kamama uMafuyane. Ngimele iStudio 7 Mrs. St. Joseph eKhezi ngingunompumelelo moyo.
Ukubuthana kwenkulungwane zabasekeli bemandla leMDCT emhlanganweni weRally eGweru ngempela sonto sekulethe ithemba kubasekeli laba ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Bekulo nkulungwane zabantu emhlanganweni lo okubalisa abalwa impi yenkululeko labaphathisayo abavela esigabeni seMashonaland East abazise ukuba sebexoxebuka kubandla lezano PF bangene kwele MDCT. Emazwini yakhe uTswangirayo usole kakhulu umbuso ngelantando kaZulu esola uhulumende wakwele Zambia owabopha umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakha Inde Hichilema. Uphathe njalo udaba lwabalwa impi yenkululeko eZimbabwe athi bazibona bele lungelo eledlula elabantu mathupha. Kesizwe amazwi kamnumzana Tswangirayo.
Zinango zinto zilotanda ukuthi bayilala sihlokuleka amashayela ayo.
Ngaba kuthiwa siyabazonda abavela kwele China, kodwa akusilo liqiniso, ngoba kukhona labo abakwenza kuhle. Sifuna abantu bonke abavela eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, laseNyakatho, kodwa sifuna ukuthi ababuye eZimbabwe kumele bafake izifiso zabo eZimbabwe kuqala, hathi ukuhuquluza inotho.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Morgan Tsangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Ungakhangela ke ngohlupho olukhona olokuthi abantu abalakho ukuthi baziphathise ekudleni kambe ekuhabheni. Ungakhangela ke abantu akade bezimisele ukubuya laphana kuleyana indawo singazi ukuthi ke bona labo abantu bebengabantu akade bebuya lezo nyawo zokubuya bebezidede ngayo. So kuyatshengisa ke ukuthi ke ngendlela abantu ababuye ngayo abantu balobuhlungu obokuthi impilo zabo kazisamanga kuhle alo bayakwazi ukuthi lo obanga ukuthi impilo zabo zingami ngendlela eqondileyo mfana. So ke abantu beze ngobuningi babo ukuthi bazekhuluma ke kumbe bazefakaza ukuthi ayibo sesidiniwe sesikhathele isikhathi sesifikile esokuthi bantu sizincede njalo singazinceda ukuthi ke sizikhiphele umuntu osiphangibanisayo lo nevoti. So ke kuqakathekile ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi umhlangano kade silawo ubungumhlangano omuhle kakhulu bekuqanda sikile egweru okuthi lezulu belifefeza, kodwa ke abantu bazile ngokuzwabo ukuthi baze bangofakazi ukuthi hayi asibuyele emuva sikhangele phambili kuphela.
Sizwa kuthiwa bakhona abalwa impi yenkululeko lalabo okuthiwa ngomjibha ababuyileyo besithi bona sebexexebukile bevela kubandla lezanu PF. Ungasitshela okuningi ngalo?
Engingakutsho Chris ukuthi eqinisweni elikhona ama-veterans aweqiniso, nxa sikhuluma sikumela iqiniso ke kusobala ukuthi ke izanu PF ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe ayisazigcwalisi lezo zifiso kumbe lokho esahamba sakulwa empini. Bakugcwalisa ngo-1980 kodwa-ke kuthe kusuka lapho bakhohlwa ukuthi hayi esasikulwela ayisikho esesikubona lokho. So-ke osokusenzakala kuyibufakazi bokuthi hayi bakhona labo akade becabanga ukuthi ukuya empini kwakukuyalwela ukuthi kubuse umgabele zami.
Alo-ke ngumnumzana Nico Bebe unobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Amakomiti abona ngezempila kahle edali lePhalamende leSenate sesungule uhlelo lokwethekelela indawo ezichiyeneyo zelizwe ecwayisisa ngomkhuhlane wengculaza lowemvukuzane. Ngempela viki amakomiti la ethekelele izibhedlela, amakolishi lamajele esabelweni seMidlands aphinda ahlangana labemba igolide ngaphandle komthetho. Yababuzisisa ngolwazi abalalo ngegciwane le-HIV. Sixhume ilunga lekomiti edale lePhalamende njalo engumeli wePinga North edale lePhalamende, umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
Sihambile ke sayabona imitshina ekhona abayithengileyo eseslovela hospital, esibhedlela saseslovela sasesihamba laseklinikhi yenyoni, kuthiwa yinyoni clinic. Lapho esihambe khona sayabona-ke ukuthi benza njani, ngoba sokubonakale ukuthi umkhuhlane lowu owe-cancer owemvukuzane usubulela abantu abaningi kakhulu omama elizweni laseZimbabwe. Okokuthi ezibhedlela zethu lahlekelwa ngabantu abambalwa mihla langemihla. Ngakho-ke inakhi isebenza lamanye ama-partners abazama-ke ukuthi benqabele ukufa kwabomama khona lokho okwenzakalayo. Ngokunanzelela njalo lokubona ukuthi umuntu uselomkhuhlane we-cancer masinyane lowo mkhuhlane ungakamemetheki emzimbeni womuntu ukwenzela ukuthi ehle ephangise ukwelatshwa. Ukwelatshwa kwakhona nxa usesephansi lowo mkhuhlane hayi awuduli ukwelapha, uwelatshwa ngemali ephansi. Sihambile-ke sayabona sasuka khonapho sayahlangana lama-small scale miners laba abajaleke ukuthiwa ngamakholokoza. Sisizwa ukuthi bona umkhuhlane we-HIV and AIDS bawazi na njalo balendlela yini yokuzivikela kulowo mkhuhlane. Siyabe sisejele lewawa lapho esiyabe siyabona khona ukuthi yikwini okwenziwayo ukwenqabela kumama kumemetheka komkhuhlane we-HIV and AIDS ebantwini abasejele.
Otsheketsa elihlangane labo bathene kuyini elikufundileyo kibo?
Esikufundileyo kibo ikuthi kukhanya umkhuhlane we-HIV and AIDS kabakawutholisisi kakhulu ukuthi kanti khona vele yikuyini. Kukhanya ngani kusese lo msebenzi omkhulu okufuze siwenze njengohulumende ukuthi sihambe lapho okwenziwa khona okokugejwa kwegolide ukwenzela ukuthi laba bantu labo bethole imfundiso eyokuthi bewuzwisise ukuthi umkhuhlane lo kanti vele yikuyini. Ngabakawuzwisise kukhanya ngani hayi ulwazi lusesephansi kakhulu.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli wePinga North edale lePhalamende njalo ekukomiti yaleli dale ebona ngezempilakahle.
Umongameli Robert Mugabe usexoxe umsebenzi umthuthisi kahulumende omkhulu Prosecutor General uMnumzana Johannes Domana ngemva kokufunyana elecala lokungaqhubi kahle umsebenzi. UDomana ukhethwe ukuthatha lesi sikhundla ngemva kokwehlukaniswa kwazo sisiba yizikhundla ezimbili ezikamthuthisi lesegqweta elikhulu likahulumende u-Attorney General ngomnyaka ka-2013.
Ku livestock namhla sikhuluma ngamalungiselelo okhetho luka 2018. UMnumzana Magenzwangirai lo mongameli Robert Mugabe sebeqalisile ukukhankasela lolu khetho.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Elekhatha lithi lilethemba lokuthi umnotho walo uzaqhubeka uthuthuka kungakhathalekile ukuthi kulamazwe aqamule ubudlelwano bawo lalo. Elethesa umlando wokusekela amalwa ecatsha. Amazwe amise ubudlelwano lelekhatha ngeviki edluleyo agoqela ele Saudi Arabia, ele Bahrain, United Arab Emirates, ele Egypt lamanye.
Ivandla likamongameli Emmanuel Macron wakwele France osanda kethwa ukuba ngumongameli libikwa lilakho ukuthola izikhundla eziningi edalele parliamente lonyaka. Lokhu kuvezwe ngosokuphumileyo kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente olwenziwe izolo.
Abohlangothi oluvimba ukumemetheka kwegciwane le-HIV olwe-National AIDS Council sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathele amanyathelo abantu abafana labaprofita lezinyanga abatshela uzulu amanga besithi bayenelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza. Kuvika uMavis Gama.
Abenaki bathi livuka ngolaka leli gciwane nxa umuntu obethatha amaphilisi ama-ARVs ege wama uwanatha, athi esebuyela uyamele adinge alamandla aphindiweyo ngoba lawo abekade wanatha ekuqaleni engasamsebenzeli. Umqondisi wohlangothi lozokhulumisana lozulu enak unkosazana Madeline Dube uthi amaphilisi alamandla aphindiweyo abiza intengo ephezulu okusuka kube nzima ukuthi uhulumende awathengele uzulu yena evele ebhekane loduko lokusilela kwemali.
Abantu kabakuzwisise ukuthi uNkulunkulu welapha ngezinye indlela. Kulabantu abaningi sibili abafayo esalahlekelwa yibo kulesibanga lapho njengelizwe esasilahlekela ngabantu abayi 3,000 ngeviki. Ayisikho kudlala lokho, hhayi ngikho amachechi. So abantu bakabakuqakathekise khona lokho bakukhumbulisise. Unxa senginatha amaphilisi nginathela ukuthi lami ngondla imuli yami ikhule ngiyibone ke isiye esikolo kumbe bende babe lemsebenzi lanxa la ususuka lapha elizweni kakho umuntu ozaphila phela okunaphakade hatshi. Kodwa lawe nxa ususuke elizweni lapha uyakwazi ukuthi ngikhona hayi ngifundisile hayi bayasebenza hayi la uyalala ngoxolo ngoba uyabukwazi ukuthi abantwana benzani.
Ekhuthaza uhulumende uMadube ukuba adinga indlela zokwenza behlukane lalo mkhuba wokuqambela uzulu amanga bezithi bayanelisa ukwelapha ingculaza abazithi ngamaprofita.
Siba lemhlangano labafundisi mnyaka yonke kodwa nje ukuthi imali yenye engeneliyo. Kwakufune sibili ukuthi sibe lerali yabafundisi sibabize bonke abafundisi lohulumende atsho futhi ukuthi umfundisi ongasekabuye kuwona lo mhlangano i-church yakhe kayivala ngoba yikho lapho okulahleka khona abantu. Abantu bayahamba bephonga ukuthi ayireceive kuchona ukuthi ayirisisi wena ungazwisisi ilizwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. So akutsho ukuthi ongikhona kumele sipho ngivumela zonke izinto kumele lathi silalele sebenze ingqondo zethu njengabantu abakhulileyo ukwenzela ukuthi ngikhona sibone imuli zethu ungafa ngoya bufile abantu bakho bayasala bengalabazali kodwa umfundisi le muli yakhe babe bekhona
ayisibo bodwa abenaki abakhala ngala maprofita amanga omunye wabo isakhamuzi zemzini wenketa 9 kobulawayo unkosikazi Chipo Chikwature
ngoba abantu abamachechi abaningi abasakuleli sebeyenza ibhizinisi so bayakwazi ukuthi mina bangangitsheli ukuthi wena sesikulaphila usela mkhuhlane mina ngizathi yekurayithi kodwa phambili ukuthi angithwalisa njini then ngiphinde sengishiya abantwana isikhathi singakafiki sometimes kuyakhanya ungani angihlela kodwa kusho ukuthi sokuphelile kuyakukhona kuphakathi kuya kumele ngibe phambili nginathe amaphilisi ngoba ngayekela ukuthi ngiphinde futhi ngiyaqalise kuyaba nzima abaningi bayafa ngendlela yenaleyo
uqhubeke ethi ulomngane wakhe angathandanga ukumbetha ngegama owaphenduka kwabafileyo ngoba etshiswe ukunatha amaphilisi
ye ukhona omunye engimaziyo bake bamthandazela umntu lo umngane wami uthi khona khona bamthandazela wathi sekuphelile wahlala 1 week wathi sehlalile 1 week wawa etown ezihambela kwathi sewile esibhedlela wabakhela ukuthi hayi ngibe ngasanathi amaphilisi kwaba yiproblem wase wagula for about 3 months kodwa kade senatha amaphilisi akhe hayi mna ngamtshela ngathi hayi bangaziwa ukhulekele uyaba lokhu nata
umnumzana Elford Moyo ngomunye wezakhamizi eHarare othi baningi abaziyo asebehlangane lalokhu kuyengwa
abangani silabo abaningi sibilaba abangena kukhonokho okuthi uyebathi bakhona khona hayi mnijwane selinjani seliphelile mhlambe ngalokho that lana ibhilifi yakho ungabhilifi ukuthi wakhona ijwane selikaliseko kaliseko kodwa liyabe lokho elinjani likhona emzimbeni wakho so baningi ababe becabanga ukuthi khona ngathola umprofita bani igciwane lanja liyaphela akulanto enjalo igciwane labe likhona kuphela
lokhu kudlelezelwa umoya ethi kusuke kube ngokuphindiweyo nxa lo olegciwane engokhubazekileyo
uyezabe siwakhona khona engxenye wena nguwo ongakwanisi ukucisha igciwane lomunye umuntu ayisikho lokho igciwane ligciwane nje lihlala lisemzimbeni wakho even ungaze kuye khona umaprofita amaprofita abakuprofita bekumnikeza amanzi kungazathi ungani kuphelile kodwa igciwane liyabe likhona akukho into enjalo so asifuzanga sithole siqambele abantu amanga ukuthi kwakhona ye igciwane liyaphela ngokuthi kunja kufika umprofiti ubani igciwane likhona and liyabulala lokho elikhona
umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr Ruth Labode uthi kumqoka ukuba kukhulunyisanwe lamaprofita la ukudinga indlela yokuyixazulula linkinga
so mina into engiyitshoyo lapha yinto engayibona kwenye indawo kwenye i-church kwakusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe i-HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose le yanti buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile mina into engifuna kukhulume asibizeni ama-church wonke awafundisi sikhulume ngodaba lolu udaba lolu funa sikhulume lapho whether you like it or not abantu listen to their pastor before they listen to a health worker you can cry climb the trees people on Sunday they are going to church and they say amen so let's now go and talk to the pastors
abaningi balahlekelwa impilo eminyakeni yabo 90 uhulumende engakatholi indlela yokusiza abaphila legciwane ngokuphathisa ngemithi enza abaphile kwesikhathi eside abalalo okwenzakala kulezi nsuku phose isigidi zabaphila legciwane elizweni baphila ngala maphilisi ama-ARVs iningi lithengelwa ngemali yosizo evelela kwabenhlanganiso yamazwe omhlaba eye-Global Fund ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Omunye wabasakhulayo abeza ngapha kwelemelika ngolwesine ukuzokwenza izifundo zobukhokheli obuqotho phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Unkosazana Lorraine Dube uthi ujabule kakhulu ngokuthola ithuba lokukhethwa ukuba ngomunye wabakuhlelo lolu. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelaye.
Hayi, mina ngithokoze kakhulu ngoba mina my case is a little bit different ngoba i-program le khetha abantu from 25 years to 35, kodwa mina ngile 23 years old. So, ngiyathokozisa kakhulu lokhu. It's a great opportunity njengalokhu ngale entrepreneurship ngabe ngihamba ngiyafunda izinto ezizangcedisa ku-business yami.
Awungitshele-ke sisi wami ukumsebenzi onjani okwamanje?
Mina ngathithi I'm an entrepreneur.
Ulo hlelo na noma unekampani?
Okay. Yile company ngathi ngirana amakampani amabili. Because they are startup companies. It's an agro-processing company. So, lama company ngwa ranay amavili. They are sister companies. Lapo mina enyi shareholder we yini. And then we yini mina I'm the founder and CEO company anale.
Ukhangelelo ukuthi ukungena kwakho kuhlelo lolu luza ukusiza kanjani kumsebenzini wakho?
Mina ngikhethe ukuthi ngingene ku-business and entrepreneurship trip. And njengoba ngiyi-entrepreneur, ngibona hlelo lolu luzanceda kakhulu ngoba ngizathi ukufunda into eziningi about business management, leadership in business and ama-entrepreneur skills amaningi. So ngibona kuzancedisa kakhulu ukubana njengoba i-company leyo ithethe encane iqale nje last year, kungani kuzancedisa kakhulu ukuthi iphakame ibe yi-company enkulu eranako sesibe.
Uma usuqedile ngalolu hlelo, ukhangelele ukuthi uzayenzani ngolwazi lwakho okuzasiza abontanga eZimbabwe?
Nasema sengiqedile lihlelo, kunama-program engifuna ukuwayenza nxa sengiphendukile. Lapho mina engikhona e-company yami ngiseGoli, so mina engifuna ukwenza uma ngaphenduka ngapha, ngibona ngiqale i-agricultural hub, lapho engizofundisa khona ama-youth ukuthi bengakwanisa ukusebenza njani izinto ezikhona eduza kwabo, agricultural wise.
Hello-ke ngunkosazana Lorraine Dube ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship ubekhuluma kule Studio 7 eseGogwe.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu elimela ilizwe elama-Warriors liqale kuhle kakhulu emkhankasweni walo okuyaphatheka kumidlalo ye-AFCON eza kwenzelwa kwele Cameroon ngo-2019. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu leZimbabwe onguye njalo ukaputeni weqembu uKnowledge Musona ulitshayele kathathu emambuleni, okutsho ukuba ungumdlali weqembu lama-Warriors wesithupha ukwenelisa ukutshaya okuthiwa yi-hat-trick ngesilungu selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Umuyi uShakman Tauro, uVitalis Takawira, uGilbert Mushangajike, uAgent Sau kanye noPeter Ndlovu yibo abanye abagadli abake bahlohla kathathu emdlalweni owodwa eminyakeni eyadlulayo. Ukunqoba kweqembu leZimbabwe kulithiye lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup G lile miklomelo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leDemocratic Republic of Congo, lona elinqobe leCongo Brazzaville nge-3-1, njalo lalo lile miklomelo emithathu kodwa lihlezi ngaphansi kweZimbabwe ngoba lihlohlwe kanye. Unozindi weqembu leZimbabwe uGeorge Chikova utshele umsakazo weStudio 7 ekupheleni komdlalo ukuba usasemude umango kumkhankaso oyadlala kumncintiswano we-AFCON.
Ngokambe namhla sinqobile, kodwa sekwedlule lokhu okuqakathekileyo ukuba sinqobe nakwimidlalo elandelayo.
Imidlalo yokudinga amaqembu azafinyelela ukuyadlala kwele Cameroon izaqhubekela phambili ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMabasa. Njalo umsekeli omkhulu weqembu lama-Warriors uChris Romario Msekiwa uthi kuzamele ilizwe lilungiselele ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuba silungiselele ngendlela efaneleyo naso siyadlala imidlalo elandelayo. Abafana bethu bebuye bonke eZambia.
Umgadli odla ubhedu elizweni leSouth Africa edlalela iqembu leMamelodi Sundowns uKama Brilliant kanye lemvimbi uCosta Namoinesu odlala elizweni leCzech Republic ngabanye babadlali abangenelisanga ukuba khona ngempela viki edluleyo ngoba belimele abakhangelelwe ukuba khona kwimidlalo ezayo. Obeqeqetsha iqembu leZimbabwe ngesonto nguNomen Mapheza, kodwa ukacaci ukuba uzakwala elokhu esemsebenzini lowuna njengoba yena evele ngumqeqetshi weqembu le-FC Platinum. Umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa yena utshele intatheli zindaba ngemva komdlalo ukuba lumqeqetshi nguye ofanele ukuqeqetsha iqembu lesizwe, okungabe kusitsho ukuba lenhlanganiso iyasuthiseka ngokuba lumqeqetshi asebenze kuqembu lesizwe kanye lakuqembu le-FC Platinum. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, silugqiba ke lapha uhlolo lwethu. Igama nguChris Gande, lilale
lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.